soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holambela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 6 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kanti sikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokumlawa kwabensundu kulindawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lamacala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-$89 million eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha limali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula $180 million yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo akwaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigcotshe emsebenzini. Kowayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyonto ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube kufaction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obhadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula umuntu osowake waba accounted, waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga. Kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top. Bangakhuluma ngayo bethi bayalwisana layo, kodwa eqinisweni ezweni kuye wonke umuntu ophila eZimbabwe kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu siyakwazi kanti uma kuyikuthi kadesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhiphele corruption kodwa badeploya outside the country kadesi sephendukile waba ngominister oyabe exothela icorruption uyabe enze enjani ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kadesi sikhuluma kanje
ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotshwa phezu kwalolu daba
akukho nto ethusayo engenzakala ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa icorruption ingatshiwo yeni ibe siyesetshenziswayo kodwa eqinisweni yabe botshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyal kulaba abaphethe amandla
umnumzana Mbuso ofuzwayo ngwenhlanganiso yebhejuli kaZulu umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathi ntambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima yena obengabambeki ecingweni lakhe ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulendawo ngabathi ngamandiya ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi ezinye zazo kungezamandiya njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi kusalucukungula lolu daba njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelana nangalo ukubotshwa kwakhe ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vuso Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho
udaba lwakhe lolaluhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi okusho ukuthi lawa macala amanye ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethesa ngoba bemngamthandi kuyindlela yokuthi angene kwezepolitiki abe ngumongameli ngoba lezi ndaba zaqala ngesikhathi engumseli sekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulowo besaye ngumongameli uThabo Mbeki ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezayenzakala ngeyokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekelamthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona sisalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo iaphili kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekelamthetho selizwe ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele sihambe ngayo kungakho sisalindileke leyo mphumela okungenzeka ukuthi inkantolo yesikamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana necommission ekaZondo kanti ke lokhu azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo-1990 esekudala wahambela lamacala ngakho lokhu akunabudlelwane
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlululwa lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona azakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa leqembu le EFF mabesiya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya kumbe lapha abalohlobo lwamandiya becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi, kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo, sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Besokusithi uma kungenzakalanga lokho, singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela, njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase kusifunda saseKZN. Kungakho sibona i-EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lokubulawa kwabantu abansundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, njalo engcweti kwezemithetho. Kube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube, saqala umbuza ukuthi umumo unjani lezi nsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu, abantu lokhu beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama, ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlile ukufika ngesikhathi esifaneleyo, kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa yokufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya, kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelane igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Awusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwasekuqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing, ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga, ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona, kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi, ulibona kule nyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasokwa koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, okhondakta bezimota, abanikazi bezimota, bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana, babhadala i-school fees, babhadala i-rent, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasokwa koZupco, ususa ukudla etafuleni, ususa i-rent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile ngile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siluyise ngokuba ukwephulwa kwelungelo lika conductor wekhombi kumbe lika driver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane siluluyise lolu uhlupho siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho kwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana efindlela Ncube ingcwethecu kungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje nesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso ye-News 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe i-cabinet reshuffle izolo. Obe ngumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usetshiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize utshiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo yimathema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayokhuluma ngomthwakazi efuna ukuphumilizwe. Hayi, ilizwe leZimbabwe libeli ncinyane kaseli kunyelwane, njalo ukuphumilizwe kuvele kulethi impi enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelana amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesishona khona, village by village kakulamalukazi nawo ngabele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilisana bonani kuyaphumelela khona kumbe kwale akwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi zenziwa ngabekukhurawundi. Lina liza kwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi, lokho kuqumilizwa ke linye ngakho bafowethu. Lina lisanani loku-opposa kuphela, izimela li-opposa linjalo. Hayi khona kumilize yekelani lokho soke lisili support ngisho. Ngiyabona
yini njani linjani linjani basakazi baku studio 7 botongamile Nkomo, siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga, siyazijabulela mphela. Mina hayi ngwakhona lapha enkosikazi esiganda asisiganda kongoromo. Hayi, kuphela siyabona kakhulu sincindezelo endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi. Kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu, amamayini enkosikazi. Sibheka nje enyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini, kodwa asinayo intuthuko kubonkosikazi. Silento yonke kodwa asinayo yona intuthuko. Asina indawo ebonakalayo kumbe sibe lolo kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwa ithari ukuthi kubonakala indawo intuthuko. Kathi okokuqala lezo ndawo njengoba zile ntuthuko lezimayini lani lani, ilezo zinto ziyaphi? Amagolide agejwa lapho, i-government ithatha idengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njenge-government. So ke hayi, siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezi ukuthi izinduna lani lani zikubhekisise zikubone, ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi, ayikho. Njengamwe isiganda nathisa egrebulini inkomo ngiyabulela ngathi akusela manje sesipompela kunzima bakithi kunzima kulendawo kunzima kunzima kunzima
salibonani salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma ngoGift Sondo basakazi bentanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawu ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona umuntu ophilayo lwana mbona ukuthi umuntu ongathi kukhona oshoda ekhanda kanti uphila kuliphi izwe niyabe lokho encomizwana iyenza uphi umsebenzi njalo lezi monto lezi eziphiwa abantu bePoland baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenziwe ngama leaders ePoland ngaphandle kokunathi tiye nomnangako makulothi uyababonga ukuthi unathi bani unatha laphi tiye hayi kuyinto enhle le kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma ambulance lapho oro kuzithengiswa kuthenga imithi ibese kuthenga imithi ezibhedlela kuthenga ama sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga laphana engisibone esinye sodaka bese bezingayenza umesihluko kodwa ngenxa ukuthi ubonga abangani bakhe unatha laphi tiye kuPoland hayi kuyinto esinga space city lapha na sikeza muzo mnanga kwa futhi city yena encoma lapha ekhuza city South Africa kufanele kube lo peace wazini ngepeace mnanga yena umuntu wabulala abantu since 1980 lalo uthi ngubani lokhu okhulumela ezempilo lo kumbe uthi osebenza empilo lo hayi ke zame ihlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu hey amapolice agcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu abaye ababuthani abantu babuthaniswa izani kubo zupho abantu babuthathi babagcwaliswa kanti ngamasaka ku ukusisita abantu yamapoise ehamba hambe bheka abantu ukuthi bona abatswali so izani may serious ngokuthi ifuna uqedi iCovid ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amatexi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona iCovid iyavikeleka hayi zonke nje uzopholo lokho esebenza kanje iCovid sezoqhubeka
ya madoda akithi baka studio 7 madoda alistele indaba ezimnandi hayi mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika Chief Bango usobhuku uThingo Ndlovu isigaba samagwadi into nje phela madoda akithi ngihlezi sikwa kini ngiyathanda ukufaka isihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi ngingalithengisa ipicture yamapopo picture embambayila ngiyakulima konke isihlahla manje into engitshayo ngemali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi be-studio 7 linjani mina igama lami uTelmo ngiseBotswana ukho kusebenza kodwa ngiphuma ematopo eBhasha hayi siyabonga ukulisilethela indaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela ku studio 7 lakotungamili linjani lonke labalaleli be studio 7 hayi la ngiyathaba my audio yami ngabala ngiyaqala ukungena kuyena lendawo e studio 7
salibonani salibonani ngezindawo zonke ku studio 7 okhulumayo uMandla Nkosi chairman wabontanga ebuzi mina engulinkarejayo ebantwini bonke kumalunga eMDC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlaswa zamene ukuyahlatswa ngoba iCorona iyabulala so uma abamalunga esifa jabe silahlekelwa ngamavoti so asizameni ukuyahlatswa ngokunengi okunye sinanzelele team le sidlala layo team le isingasenzela okunye ukuthi uma sovota uzosokuthiwa uvota umuntu olesikhathi lokuhlatswa so konkana kungaba ngenye i-challenge engacina isisithayisile asinanzeleleni khonoko asameni sihlatswa kunengi ukuze sivikele iCovid lekhona zamene ngokunenga izindawo zonke encourage MCC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uChairman wabontango MCC Alliance webuvi
sanibonani sanibonani basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi labalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le ePoland ekhulunywayo abasekeli laba bamabandla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi kumavota alandelayo singatshayi nje asifihlumbini njalo iqiniso aselifakenini egcekeni limzwile ubaba uDelive Gawule ekhuluma kuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kuphi. So isitha ungasinika imota la isitha wena asicabangeni wadala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungamabantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MDC Alliance lezapho konkunye okungamabandla lokhu masingakukhangeli thina njengezalwane zeZimbabwe kasivoteleni amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusaya la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Now bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya liqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usiba lukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka ukuvala umngcele weMexico. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le ukukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama mask njengalokho. Kodwa ke ngibona ngathi nxa bebuyisela ama mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi amamaski amamaski ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-stage lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emapulazini ngabi ngabi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni zasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinumber zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babengabakithi laba bamnyama noma ababese sabi ivaccine le ngoba amakiwa la akabasaba ivaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili so kabayithembi kakhulu ivaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo we-COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni yasedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afole izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo.